kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 8 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo Praxit is Jeremiah.
Endabeni zethu lamhlanje.
Asivumi i-democracy yethu ikhanyelwe ngamandla akusha. Asivumi namhlanje singamalungu e-ANC ukuthi abantu bacinge ukuthi ingxaki zethu sizilungisa phe-parliament.
Amabandla aphikisa ekule South Africa yehlulekile ukukhipha umongameli Jacob Zuma ekhetheni lokungemethembi oluqhutshwe ngamalunga edalela ephalamende lamhlanje.
Abantu abenze kuhle kakhulu bazuze i-iron medal. Siyalisho ukuthi benelise ukuthatha unumber 4. Unumber 1 kuthiwa i-gold, unumber 2 i-silver, unumber 3 i-bronze, then number 4 i-iron medal.
Abantwana besikolo seSomagwilili Primary eNkayi benze izimanga embikwiseni we-Science and Research Fair wenzelwe ePretoria kwele South Africa.
NguPaula okusemthethweni ibandla lezombusazwe elitsha elizibiza ngegama lokuthi yiZimbabwe Communist Party, ZCP.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa ehlulekile ukukhipha umongameli Jacob Zuma ekhethweni lokungemethembi oluqhutshwe ngamalunga edalela ephalamende lamhlanje. Kumalunga edalela ephalamende edlula amakhulu amathathu 384 avotileyo edlula ikhulu athe akehle esihlalweni 177, kwathi aphosa afike amakhulu amabili 198 avotela ukuthi aqhubeke ebusa. Abayisitshiyagalolunye beyekela ukuvota. Isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezichayele ihlombe amabandla aphikisayo ngesibonelo sawo esihle sokumanyana kulolu khetho lobanje benganqobanga. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekulempikiswano enkulu namhlanje edalela iParliament kwele South Africa, amabandla aphikisayo esithi Zuma akehliswe esihlalweni kodwa abebandla lakhe le-African National Congress, ANC, becha phansi ngentonga besithi akayindawo. Abebefuna uZuma aphume bebesithi ule nkohlakalo usehlulekile ukubusa, usebulela umnotho welizwe, besithi njalo usethengise ilizwe kumuli yase-India enothileyo eyakoGupta. Ngemva kwalimpikiswano amalunga edala lePhalamende aqhubukhetho lwensitha ukuze kungabi khona okwaziyo ukuthi umuntu uvotele ukuthi uZuma aphume kumbe hatshi. Umkhokeli webandla le-United Democratic Movement, uMnumzana Bantu Holomisa, unguse lamalunga ANC angasamfuni uZuma ukuthi lawo avotele ukuthi akhitshwe njengoba kungela muntu ozakwazi ukuthi bavotele lokho.
Ndinondlulele ikhapethi ndanirolele. Ndidlala unumber 6 apha kwipolitiki ndindifakele i-true pass. Hambanowukora ke ngoku akusekho no-goalkeeper phaya. Vimtipali fakani ibhola.
Isikhulumeli sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe uMnumzana Mpiyezwe Nare uthi le yinto okufanele yenziwe laseZimbabwe.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amabandla aphikisanayo evumelana ingoma enye. Okuyinto esifisayo lathi ukuthi njengama opposition parties aseZimbabwe, nga siyafunda kulolu hlangothi lwalapha eSouth Africa sibone ukuthi bayenza njani and impumelelo yakho ima kanjani.
Kodwa be-ANC labo bebefunga ngendololwane besithi uMongameli Zuma akayindawo. Ilunga lebandla le-ANC inkosazana Nomvula Mkonyane utshela abasekeli baleli bandla abebezosekela uMongameli Zuma ukuthi akayindawo.
Asivumi i-democracy yethu ikhanyelwe ngamandla akusha. Asivumi namhlanje singamalungu e-ANC ukuthi abantu bacinge ukuthi ingxaki zethu sizilungisa phe-parliament.
Isikhulume sebandla le-PAM eleZimbabwe uMnumzana Cosmas Ncube uthi usizi ukuthi eZimbabwe awekho amabandla aphikisayo ayaziyo into ayenzayo.
Yes, abantu beSouth Africa bayayimela into yabo. Kithi eZimbabwe ayikho i-opposition. opposition ekhona ayifaki ma demands kuzana. That's why izano izenzela ngoba akukho okukhona okufakwa iopposition etafuleni kuyidemand.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi ngokwenza lokhu iSouth Africa itshengise isibonelo esihle kakhulu kuzokazi lonke leAfrika.
Ilizwekazi leAfrika lona lizoba nesibonelo esihle ma kungayenzakala into enje eSouth Africa. Amazwe amaningi eAfrika angaba le-confidence yokubana idemocracy ayisaphendukele emuva, ayisajikele emuva, isisiyaphambili. Labo bengasithatha njengesibonelo esihle sokubana belungisise imibuso yabo emazweni abo ahlukeneyo ngendlela efanayo.
Xa umongameli ekhitshwe ngokhetho olufana lalolu, kufanele yena labaphatha intambo bakhe behle esihlalweni, usomlomo abe ngumongameli okwenyanga, bese kukhethwa omunye umongameli ephalamende. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Abantwana besikolo semfundo yaphansi seSomakwilili Primary eNkayi esabelweni seMathebeleland North benze izimanga embukisweni weScience and Research Fair wenzelwe lamuhla ePretoria kwele South Africa. Umfundisi Hlanganani Dube obekhangele abantwana laba ekunhlanganiso yeMopane Foundation ebalungiselele uhambo lwabo lolu njalo ebabhadalele inhlawulo yemfundo uthe bayajabula kakhulu ngokwenziwe ngabantwana laba. Bebesedlula amakhulu amabili embukisweni lo abavele ezikolo ezijiyeneyo. Abantwana besomakwilili bathwele nzima ukuze bayefika kwele South Africa lapho abethule khona okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuze uZulu athole izithupha ngesiphangiphangi. Bafunda esikolo esidinga uncedo lokwakhiwa lokunye okunengi. Ake sizwe umfundisi Dube exoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngokwenziwe ngabantwana laba ePretoria.
Abantwana benze kuhle kakhulu bazuze i-iron medal.
Singathi ke i-iron medal ijoni esintwini kona.
Siyabe sisho ukuthi benelise ukuthatha unumber 4. Unumber 1 kuthiwa yi-gold, unumber 2 yi-silver, number 3 yi-bronze, then number 4 yi-iron medal.
Ye, so ke siyakwazi ukuthi bathwala nzima ukuze bayefika khona ngapha kwele South Africa bancediswa yi-Mopane Foundation. Akusitshele kancane ngakhonokho.
I-Mopane Foundation yasebenza kanzima yabadingela ama-passports. Now, passports abo kalise ngokuthatha onina kakhulu ngoba ngabantwana abasele labo mama kuphela ama-birth certificate lezithupha nesithatha abantwana laba labo futhi ama-birth ukuze bafike uthema zuze ama-passport.
Yes, ngathi ke bebebukisani khona ngale sizokuthiwa bebesenza i-research ngento zelezo zokuthatha izithupha. Akusitshele ba.
Bebukisa ukuthi indaba yama-birth certificates ikhanya ngani iyahlupha ukuthi bawazuze esigabeni sasenkaya. So yikho bona bezama ukuphakamisa iproject ekhuluma ngokuthi kwenziwani ukuthi abantwana abasenkaya bazuze ama-birth certificate khona ngale duze enkaya.
Kodwa bakubeke kuhle yini emphakathini abantwana labo?
Bakhanya bakubeke kuhle kakhulu ngoba sibonele labantu nje ade bekhona lapho nje ku-expo abavakathi lamajaji bekhanya sibili bethakazelela iproject le besisho ukuthi bazi ukuthi kanti pho kuswelakalani ukuthi lezi zinto zizakale.
Yes, ngathi ke abantwana laba siyakwazi ukuthi isikolo sabo lapho bakhona kungani asisihle kangako alikudingi ukuthi bayakhelwe izindlu khona ngale zokufundela.
Kakhulu okwalesi sithuwa thina njengeMopane Foundation zama ukuthi sibayenzele i-science center engaphana eSomakhwilili. So lakho siyangiswele ukuthi sakhe i-science center khona ngale kanti futhi lama-classrooms ayasilela abanye bafundela esihlahleni sikhuluma kanje.
Hello, ngumfundisi Hlanganani Dube oweMopane Foundation obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 esePretoria kwele South Africa.
Ibandla lezombusazwe elitsha elizibiza ngegama lokuthi yiZimbabwe Communist Party, ZCP, liphawule okusemthethweni eHarare lamhlanje. Inkokeli yalo yatshela umhlangano lentatheli zindaba eMedia Center ukuba kabayi kuncintisa ukhetho luka-2018 ngoba bengavumelani lombono oqakathekisa ukususwa kwamongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe weZANU-PF embusweni njengalokho okukhankaselwa ngabamanye amabandla aphikisayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala jikelele weZCP umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi wabo umsebenzi abangawo kusukela manje ngokumanyanisa uZulu weZimbabwe ukuba axoxisane ebonisana ngokumele kwenziwe ukuthuthukisa ilizwe ngaphansi kwe-national dialogue.
Thini national dialogue esikhuluma ngayo ngiyokuthi sivuselele umnotho wethu. Aso national dialogue efisa ukuthi ikhulume ezinye izinto ezingaphandle kwalezo. Kodwa ke nxa sihlangana ku-national dialogue kuzamele sike sibuyele emuva sike sikhangele ukuthi kade vele sisuka ngapi, kuyini okwenza ukuthi size sibe lapha esikhona, njalo umnotho wethu singawuvuselela njani.
Kungalesi sizathu uMabhena ethi elakhe lehlukile kwamanye kunjongo yalo.
Ibandla leli lehluke kakhulu kwamanye amabandla ngesizathu sokuthi yilo kuphela elilalokho ngolwasemzini esithi ideology. Amanye amabandla akhuluma kuphela ngokukhipha iZANU-PF embusweni ngabalahlelo olukhona ukuthi izizalwane zeZimbabwe bengasiza njani.
Uqhubeke elandisa ukuba kungani njengebandla leZCP bengasoke baphatheka kukhetho luka-2018.
Asibone ukuthi ukhetho yilona oluzoxazulula uhlupho esiphakathi kwalo njengezalwane zaseZimbabwe. Yikho ke sifisa ukuthi kube lo mhlangano omkhulu oletha inhlangano zonke zombusazwe, inhlangano zabahlali, inhlangano nje zonke esizibiza sithi civil society, labamasonto, ukuthi sike sikhulumeni ukuthi kanti ilizwe lethu kungani selife ngendlela elife ngakhona.
Umkhokheli wenhlanganiso yengcwethi kwezokuphila kwabantu eye-Coalition for Market and Liberal Solutions, Komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya, upha umbono wakhe ngokwanda kwamabandla asesungulwa sekubangwa kukhetho luka-2018.
Ayidemokrasi yavuma ukuthi kube lamabandla amaningi abaningi ngoba yidemokrasi yakhona. Nxa kuthiwa yidemokrasi akuthi ukuthi kulamabandla amabili kuphela. Siyajabula ukuthi amakomanisi lawa ayangena emkhankasweni, kodwa sicabanga ukuthi engxenye okwakhathesi awusize kube lomahluko ngoba vele into zakhona azimanga kuhle. Kudinga ukuthi amabandla akhona abambane ukwenzela ukuthi sikhiphe iZANU-PF embusweni.
Ungwenya ethi okumele kwenziwe kuqala ukuguqula isimo esikhona yikususa umongameli Mugabe kuqala.
Kwakhitshwa uHitler into zaguquka, kwakhitshwa iAmin into zaguquka, singakhipha uMugabe izinto ziyaguquka. Ye, kule nkinga yokuthi engxenye isystem yakhona yengazathi ibolile, kodwa isystem yeZANU-PF yombuso wobudlwangudlwangu beZANU-PF iqondane loMugabe. Nxa ufuna ukukhipha inyoka endlini uyaqala ukutshaya ikhanda.
Kodwa ophethe uhlangothi olubona ngezokuqoqwa kwabantu kuleli bandla umnumzana Trust Mazwi Mkhwanazi uthi okumele kwenziwe kuqala yikuvula uZulu amehlo aboniswe ubuqili obenziwayo, hathi ukuqina ngodaba lokususwa kukamongameli Mugabe kuphela.
Izikhulu lezi ezizenze zaba izikhulu zinabafana bazo abahamba besiyathenga lezo zinto. Imali kayitholakali nje ngoba ithathwa iphiwa laba bantu abayahuguluza izinto zabazali bethu emakhaya. So sikhangelele ukuthi nxa sisakha ama-structures ethu ezigabeni, into enkulu kube kubafundisa abantu bakithi ukuthi bangavumi khonokho kwabalakho kuthathwa ngabantu ababuya bephethe amathumbu enkukhu bezothenga.
AbeZCP bathi yikhona bezavumelana njengebandla ukuba bamanyane laliphi ibandla elizongena kukhetho luka-2018 lapho sekuyiwa kukhetho, njengoba elabo lingasokela ncintisa kilo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwethe connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokudlephana okusemabandleni ezombusazwe agoqela eleZANU-PF lele MDCT. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Abasakhulayo sebesole udlakela oluqhamuke kubandla leMDCT kobulawayo ngesonto lapho kutshaywe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela umsekeli kamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu lulandele ukwehlukana kwembono phakathi kukaMakhuphe lomkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tswangirai phezu kodaba lokwabiwa kwezikhundla zedale lePhalamende kumanyano wamabandla aphikisayo othiwa wona yi-MDC Alliance. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngukhansila wakwaMadlambuzi uMnumzana Thamani Ncube.
Okwenzakalayo kupolitics yeZimbabwe ukuthi kutshengisela ukuthi khona thina indlela esiziphatha ngayo ingaba sikuzana uPF kumbe sikuMDC, kodwa indlela esiziphatha ngayo itshengisa ukuthi khona ipolitics yeZimbabwe asikavuthwa. Yona le into esiyithumayelayo ngedemocracy, itolerance, igood governance izinto nje esipho ukuzikhuluma ngoba amagama akhona lulu ukukhuluma, kodwa ukwenza lezo zinto kusanzima kithi. Njalo lamabandla ezombusazo afika kuzwisisa ukuthi kona kumele asebenze njani, njalo kumele siziphathe njani nxa sisemabandleni awezombusazwe. Okunye kunanzelelayo ukuthi khona amabandla ezombusazwe angani yiwo asekhethe ingqondo zethu, sesingani thina sisazicabangeli as individuals nokuthi sifunani kupolitics asakwazi. So ngani sifuna ukucathangelwa ngamabandla ezombusazwe, okuyiko kwenza ukuthi khona even lasepharlament umuntu uyahamba instead of defending abantu uyahamba edefender iparty position ukuthi khona ebandleni kunje lanxa leyo nto imbi ebandleni. As a result uyabona ukuthi khona yiko ocina ukukhokelela ezintweni zona lezi ezokudonselana lokungazwanani phakathi kwamabandla.
Uwona umanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance lo ubona uphumelela na njengoba sokuqhamukiye ukudlephana okunje kubandla le-MDCT?
Nkomo, nginovalo lokuthi umanyano onje nxa usendlalelwa yi-violence, yikuchayana, yikungawelelani, amathuba okuthi uphumelele lowo manyano mlutshwana. Kanti wona hulumende ozabunjwa yilawo mabandla uzabe nguhulumende onjani, owabantu abayenze isisekelo phezu kokulwisana lokuchayana? Hayi, mbona ingani awuphumeleli lowo manyano, amathuba awo malutshwana. Njalo nxa ungaphumelela sizaba lohulumende omubi ukwedlula owezanu-PF.
Ukuyini ongakuxwayisa njengomuntu osakhulayo?
Mina engakuxwayisa njengomuntu osakhulayo ukuthi kona imboni ngani azi abantu ngabebumba amabandla ezombusazwe ababumbe ngenhloso yokulandela ama-principles awe-democracy, ama-principles awe-good governance, lobukhokheli obuhle obumela abantu. Asingabumbini amabandla ngenxa yokuthi kona sifuna ukuphikisana leZANU kumbe sifuna ukuthatha umbuso kuZANU, ngoba iZANU kusasizavuka ingekho bese sishela engingakuthi kona i-objective yokuba khona kwamabandla
ethu. Alo ke ngumnumzana Thamani Ncube osakhulayo oke waba ngukansila wakwaMadlambuzi obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBlumtree.
Lamhlanje ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokuqokozela kumabandla ezombusazwe eZimbabwe. Bayalwa abalandeli bebandla le-MDCT leZANU-PF.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha ngase-Voice of America ese-Washington DC.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Umongameli Donald Trump wele Melika usenikezwe umbiko oqakathekileyo ovele kungatsha ezedlula ezilishumi zikahulumende ezingu-13 wakhe zimazisa ngezizathu ezibangela ukuguquka. ukuguquka kumkhathi. Umongameli weMelika akavumelani lokukhulunywa zingcwethi zomkhathi ukuthi inhlupho zesigudumezo iglobal warming yikho ukubangela ingozi zemvelo ezigoqela izavunguzane ama-hurricanes okungani kuhle kwezulu okungabangela indlala njalo udalwa ngabantu.
Izakhamizi zedolobho leSurabaya kwele Indonesia zemzini weEast Java zitshengisele izolo zifuna ukuthi isithombe somlimu wakwele China Quan Seng Tikon sidilizwe ngoba singatshengisi inkolo kanye lesiko labantu bele Indonesia. Abantu laba batshengisele phambi kwedale lePhalamende esigabeni seEast Java. Uhulumende usemise uhlelo lokususa emsebenzini abasakhulayo abaqatshwa ukungekho emthethweni, abanye babo bengela maphepha esikolo njalo abanye babo bengela misebenzi abayifundelayo. Abasakhulayo laba abedlula inkulungwane ezintathu i-3000 bacatshangelwa ukuthi bengaba bedalela uhulumende indleko edlula isigidi esisodwa samadola i-$1 million ngenyanga njengeholo. Abaningi bathi ukungaxotshwa emsebenzini kwabasakhulayo lokhu kutshengisa ukuba ibandla leZANU-PF lifuna ukubasebenzisa phambilini kokhetho. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okumangalisayo ukuthi uhulumende kala mali kodwa ufuna ukugcina izisebenzi ezingela msebenzi eziwenzayo kodwa zibhadalwa ngemali eyingcosana yonaleyo etholakala kumthelo kaZulu.
Njengoba sesikhangele indaba zama-elections, upresident ubesithi yena kumele babuyele ngoba uyabe efuna ukuthi abasebenzise uma-elections. Futhi until siyabona ukuthi wenza ama-youth rallies. Kodwa nxa sikhangele isikhwama selizwe ukubuyisela abantu abangu-3000 emsebenzini kuzafunakala i-extra $1 million or so. Nxa si-average ukuthi umuntu oyi-one eyathole i-300 on average that amount of money. So ubona njengani uzaba ibhedele usikhwama sethu eselizwe ngoba imali yangkhona akula.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende wenza uhlelo lokudingisisa ngezisebenzi njalo impumela uyayazi mgceke ukuthi bakhona abaphiwa imali bezihlalele.
Esikwaziyo ukuthi nje kule audit eyenziwayo i-staff audit ukuthi ngubani oqhatshiweyo eqhatshelwa msebenzi bani. Li-audit ke yasichaza ukuthi kulabatsha abathize abaku-government payroll abasezindaweni ezithiyeneyo kodwa nje laba ngabantu nje abaphonga ukubhotabhota kungala msebenzi abayenzwayo bathatha imali ethize kumbe imali eningi okumangalisayo kuhulumende. Akukuhle ke kulaba abasebenzayo ababhadala amathekisi ukuthi kube kubhadala abantu abazatshona betshaya abanye abantu abazatshona bemi belalele ukuthi ubani lobani ukhulumeni ukhulumani utshona lobani.
Ukutshera uthi esinye isizathu esenza bengaxotshwa emsebenzini ukuthi uhulumende wathembisa abasakhulayo imisebenzi eyizigidi ezimbili ngesikhathi ekhankasela ukhetho.
Kumele basuswe khathesi kodwa antsho uhulumende ozethembise 1.3 umbe 1.2 million jobs. So ngibona njengani njengoba engakwanisi ukuthi afinyelele iyo new target ngeminye imizamo nje yokuthi athi yena sa-create ama-jobs kodwa angiboni ukuthi bazasinceda ngani ama-youth angu-3000 sesikhangelane nama-elections bazasinceda ngani njengelizwe. So into ekhona khathesi ukuthi siyabagcina laphana ukuthi nxa sibafuna sifanise ukuthi sibe labo sibasebenzise njengama-government employees hathi njengama-party officials.
Osakhulayo okhokhela ibandla leMthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo uthi iningi labaqatshwayo bengasebenzi ngabavela kwezinye izigaba ezingasizo seMandebeleni.
Siyazi ukuthi uhulumende Zimbabwe laba batha ubasebenzisa kakhulu entweni zodlame lokusukumeza abantu kakhulu njengoba nje sanda ukhetho luka 2018 yiba abantu zanPF abasebenzisa ukuthaya abantu sukumeza abadala kuyadanisa ukuthi kuyezwa ukuthi emsebenzini kufunakala ama-5 elevels lamanye ama-qualifications kodwa laba abantu batholakala ukuthi bakhona kuphiro lukahulumende bengalala ma-qualification aqondileyo ngendawo yokuthi kumele baprotecte i-ZANU PF government. So ngokunjalo kuyasidanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uyasebenzisa abatsha ukuhlukumeza abantu ikakhulu ngasokulanda izikhathi zokhetho, kanti ngokunjalo futhi kungabantu abangalamaphepha akwanileyo ukuthi ngaye basemsebenzini yona le. Yikho kwatholakala ukuthi ubuningi babo bangabantu okungafanelanga ngaye bakhona emsebenzini, kodwa i-ZANU PF government iyabagcina ibagcinela ukubasebenzisa ukuhlukumeza abantu ngesikhathi sama-elections.
Uhlelo lokunciphisa inani lezisebenzi zikahulumende lukhangelelwe ukwehlisa inani lezisebenzi ukuze iholo lehle ngezigidi ezizinkulungwane ezingamakhulu amane zamadola, i-$400 million. Kwenziwe ukhetho oluqakathekileyo lamuhla lokudinga umongameli weKenya labazamela idale lephalamende. UZulu ukhethe phakathi kokade engumongameli umnumzana Uhuru Kenyatta lomphikisayo okumangalisa umnumzana Raila Odinga. UHuru walahla phansi uOdinga kukhetho olwenziwe ngomnyaka ka-2013, kodwa kukhanya isikhwili sokuncintisana kasiphelanga phakathi kwababili laba. Lo nyaka akuzange kube lodlakela kangako lungakenziwa ukhetho lolu oluqutshwa kusetshenziswa okuthiwa i-biometric voter identification le-electronic vote transmission. Lokhu kwehlula ngomnyaka ka-2013. Abantu abafika izigidi ezingamachumi amabili, 20 million, balelungelo lokuvota kukhetho lolu. Ukuze sizwe okuningi ngokhetho lolu, ake sizwe unkosazana Grace Kaitika wakwele Kenya ekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7.
For once, we are using the integrated election management system. So voters are being identified using the electronic gadget, the BVR.
Uthi abantu nqa befika kuma polling stations babuzwa ukuthi balama identity cards kumbe isithupha. Nxa bangabuzwa ke sebehanjiswa emchineni lo obizwa ukuthiwa iBVR. Babesebekhangela ke isithupha somuntu kumbe ama fingerprints. Babesebehlolisisa lokuthi umuntu wangkhona uvela kuyiphi indawo. Bangakubona ke ukuthi kulungile konke lokhu kusetshenziswa khona kokuthiwa i-BVR, umuntu sengena ke esiyavota. Kodwa ke uthi ukuvota lokhu akwenziwa ngokuthi umuntu uyangena phakathi ube suchaya umtshina njengalokhu okwenziwa eMelika.
Once a voter is identified, they're given the 6 ballot papers for presidential, governor, member of county assembly, member of parliament, senator.
Okwenziwayo ukuthi ungangena khona mpana ke e-polling station sebekuhlolisisile, bayakunika ama ballot papers atshengisela ukuthi uvotela umongameli kumbe ozamela idala lephalamende kumbe labanye. Ube suzingenela ke ku ballot booth yakho, ube sufika khona mpana suloba ke nge ballpoint. Ungaloba ke ngosiba lwakho usuthatha ke obubhalileyo sokutshengisa yena lo ovotisayo, abe sekuphosela ke kumbe wena ukuphosele ebhokisini xa ukuthi uyabona emehlweni.
It's actually a major improvement. A major, major improvement. And you won't believe where I am.
And this is the first time that you're doing it?
Yes, sir. We tried. I think we tried a bit, but it didn't work. This is like the first time here.
Uthi lokhu ngokuqala ukuthi kusetshenziswe kunoku ke okuthiwa i-BVR. Ngoba bake bakuzama ukusebenzisa kuqala, kodwa kwehlula. Okwamanje ke uthi ke abantu banengi sibili abavotelwayo, njalo babona ngazani kuyasebenza kakhulu kunoku okuthiwa i-BVR. Uthi kaboni ke abantu besethuselwa ngokusebenzisa kunoku okuthiwa i-BVR, ngoba abantu bayakuthemba, njalo babona ngazani kwenza ukuthi abantu bavote ngesiphangiphangi.
Alo ke ngunkosazana Grace Kaitika wakwele Kenya. Esigqibela uhlelo, igama nguChris Gande Lilale.
Lo Praxitis Jeremiah sithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo